Yeah, kuduve hayi ngitshona njani mfethu lapho hayi anyakuzwa indaba yakho le yeno mina angeke ngithi abantu kuthiwa babotshwa mahlayana emhlabeni lapho sile mikhuhlane ebuyayo siyinqoba ngokuthi sihlatshwe ama-vaccines o-COVID babuya sabanqoba ngokuhlaba ama-vaccines laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe bafuna ukwenza umvukela bademonstrate nxa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate akefuna ukudiliza ukuthi babotshela babotshwa mahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate akula muntu ongaphonga usukelwa ngumthetho umbopho engazange yona awe funa ukuwephula kumba wephule prevention is better than cure look at what happened in South Africa ndoda yendaba zedemokhrasi bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK ikuphi namhlanje enzi thina eZimbabwe sakubona ukuthi we-saw it coming saku-avoida ngendlela esaku-avoida ngayo ngizakuexplainela ngelinye ilanga lakho ukuthi ngangizngitshona nxa ngangizitsho njalo kodwa ama-demonstrations lawa okuthiwa ezakuba khona nga abantu laba ngababotshwanga bebeza khona bona bangu-170 mind you the government is capable of feeding them and accommodating them until its attack is attended and done peacefully ngabekele-ke under the name of democracy babhoda bahlanya nga abantu basebritain abangu-2 million babanjwa kwakhathesa in the name of peaceful demonstrations there's nothing like peaceful demonstrations before it demonstrations a demonstration vele la uya ngokukhweza i-BP dala sabona ama-peaceful demonstrations turning into nasty demonstrations and deadly so thina lapha ekhaya nxa abantu bebanjwa kunje mina ngesingami ngivele ngithi kungcono-ke bahlale lapho-ke ngoba uvele umuntu ovele efuna ukuthena demonstrate bademonstratelani sadikumangalisani ngayo sadikumelizokwenziwa lapha sikuhloniphe lanxa usegumeni umntwana kungathiwa kuyabuya abantu bemzini lwana lamakhovula la kuyathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa le bedroom iyaklinwa esithi ngomutshintshe lamalembu so lithi kube lezigogothe zithi zafuna ukudemonstrate ukuthi upresident asuye president ongupresident ngubani igunga lonke liyathanyelwa nxa kuzabe abantu bemzini le mgazi sometime kuyafakwa ifayo nxa kulabantu bemzini so akumangalisi lokho ukuthi izigogothe zithethe zagcinwa le bazabanjwa bazatholakala banalokho abakutholakala akula muntu obanjelwa amanga yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane so hayi bayazi indaba yabo bafana laba bazabalungiswa ngomthetho ngiyabonga dube.